Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpopo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lophilani ncube osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idale lephalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama-license okusakaza ngesingizi sithi ama-broadcasting licenses iyakhulukazi nxa sikhangela indaba yama-community radio stations Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi nge-petition elifake kudale lephalamende
ngiyabonga sinazelele ukuthi khona thina abama-special interest community radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenzayo yama-community radio stations njalo ngawukhangelisisa ukuthi zafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma-community radio stations ngabantu ababiswe political party ikanti bekulamanye ama-community radio stations abevele khona adingawo indebele like isiyigwanda le intebe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule intebe community radio isileya sihlanganiswa lesotho labantu abantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka i-community radio eyesotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokuthi kade sibe yingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa yisotho community radio wathe
kungani likubone kuqakathekile ukuthi lifake le petition kudale lephalamende
sibone kufanele ukuthi siyifake edale lephalamende ikakhulu i-media portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane lephalamende yonke ukubana kanti thina isisithiwe ephandle for example ama-community radio anjengabo efocuswa kuma-youth kanti singena ngaphi kwangkhona ngoba lathi siyawafuna ama-licenses angkhona ukuthi lathi sibrodale sikhonapha kobulawayo
kulabontanga abaningi abasekela lo mbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama-license kungani besekela lo mbono
ontanga bakobulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo i-community radio station ukuthi bafake laba into zabo kungabe kukhona enye i-radio station zingathi ne-commercial radio station ela laba ngeke baze bakhangele into zamayouth abaningi ngakhona ukuthi besibona ayi nanka amayouth akhona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela i-commercial radio station eyenza imali so labo bafisa ukuthi khonokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela amadrama etc bayafisa ukuthi babe leyabo labo i-radio station lapha bangafaka khona into zabo bethi ukuthi balalelwe labo njengabantu abatsha iy'ndaba zabo zonke abazifunayo ukuthi zikhulunywe kuleso stage
njengoba selifake le petition kudale lephalamende likhangelela ukuthi kuyini okuzakwenzakala
ngokufaka i-petition edale lephalamende sikhangelela ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singala iseswa njani lama-community radio awe special interest kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebekungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama-invitation iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku-community njengoba kunjalo nje i-community okumele i-identify ukuthi khona lapha kuyafuneka i-community radio hayi khona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka-ke ikholu yibo abafakayo ikholu ezibhazi
hayi silukandaba isikhathi sesesishiwe ngumangoyi sithanda ukubonga uphilani ncube ngokungena kuhlelo lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection sengishaya phansi olivalulisayo igama lami ngumayigobe zimpapo muhle bye bye